So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolisihlanu mhlazi ku 7 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthi amazwe omhlaba kumele abambe iqhaza avimbe izigilamkhuba ezihuquluza umnotho welizwe kulandela ukwethulwa kwehlandla lesithathu lomfanekiso womsakazo we-Al Jazeera izolo.
I-document ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo, iveza inkohlakalo ehlasimulisa umzimba, imizimba kaZulu, isukumisa inwele zikaZulu, sichamathe singuZulu weZimbabwe.
Zithobelene esigabeni se-Country Park lapho okuzadibana khona umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lonkosazana Thokozani Khuphe kukhetho oluzayo.
Njalo ubukhokheli esinabo emakisawuti okungijabulisayo kakhulu ngamalokali bona bebezikhethela abantu babo abahlala nabo ababaziyo ukuthi basebenza njani.
Ibandla le-CCC lithi lisaqoqa amabizo alabo abazancintisa kukhetho abakhethwe ngumphakathi kuhlelo lwaleli bandla olutsha olukusebenzisa abantu besigaba hathi ama-primary elections. Umsakazo we-Studio 7 lamhlanje wenelisa iminyaka engamachumi amabili isakaza ngolimi lwesiNdebele lesishona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu uthi amazwe omhlaba kumele abambe iqhaza avimbe izigilamkhuba ezihuquluza umnotho weZimbabwe kulandela ukwethulwa kwehlandla lesithathu lomfanekiso wedocumentary yomsakazo we-Al Jazeera izolo eveza ukwebiwa kwegolide leZimbabwe ngabantu abathi balobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa. I-documentary le iveza isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Hubert Angel lalo asebenza laye umnumzana Ricky Dulan bezitshaya isifuba besithi bayenelisa ukungenisa imali engcolileyo eZimbabwe ukuze iyethenga igolide besebenza laye uMnangagwa. Kuhlandla la izolo i-documentary le iveze ingqungquthela ebikwa isebenza lohulumende weZimbabwe ekuthengiseni igolide lelizwe eDubai umnumzana Kamlesh Patin atshengisa intatheli zindaba ze-Al Jazeera amahofisi akhe eDubai lapho athi uthola imali efika izigidi ezilichumi 10 million ngelanga ekuthengiseni igolide. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lithi selivale inotho yabantu abane abathinteka kudokumentari le. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Alec Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-document ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo, iveza inkohlakalo ehlasimulisa umzimba, imizimba kaZulu, isukumisa inwele zikaZulu, sichamathe singuZulu weZimbabwe ngalesi sehlakalo esibi kangaka. Uphenyo yebo kambe kungathiwa kuyaphenywa, kodwa uhulumeni ulomsebenzi olula kakhulu lapha ngalolu daba, ngoba abaphathekileyo kulokhu kuganga okungaka babethwe ngamabizo. Njalo ngiza kuthi ngikhonapho ngithi mnakakho ngokomthetho weZimbabwe ongaphezu komthetho, okuthi ukuthi bonabo abathintekayo umthetho kufanele ubabophe ngokufana nayo ekugangeni okwethusa kangaka.
I-Reserve Bank ithi isivale inotho yabantu abane abaphume kulifilimu, kodwa abanye bathi kukhanya leli bhanga ligegelela imbuya lichiya ulude ngoba ingqungquthela eziphumileyo ngendlela zokulifilimu azikabanjwa le notho yazo kayikavalwa
i-asset freeze kumbe ngithi kubanjwa kwempahla libhanga elikhulu leZimbabwe i-RBZ iqonde kakhulu iqonde nta kodwa ke ukuze sikholwe ukuthi ibhanga leli lijonge iqiniso kakungabi lobandlululo ku-asset freeze kumbe kubanjwa kwalezo mpahla kayibanjwe leyo mali kazilethwe lezo mpahla zibuyisele ekuhlengeni ukubhidlika kwelizwe leZimbabwe esikubona kwezemigwaqo esibhidlikile esingasaqedakali lokuthi imigwaqo ihlenge njalo i-generation ye-power i-electricity amandla kagesi sihlengwe njalo emanzini sizananzelela ukuthi amanzi ahluphe emadolobheni lasemakhaya igebhe imigodi kukhukhulwa amadamu kuvuselelwa amadamu kubuyisele ama-game fences ayefakwe eceleni kwemigwaqo konke ukubhidlika esikubonayo kuvuselelwa i-railways kuvuselelwa i-industry kanye lama-social welfare programs kanye lama-cadetship schemes okuncedisa abantwana abaku-tertiary education kayibanjwe leyo mali kayibanjwe ibuyisele kulezo nhlelo ezilokwenza lokuphathisa lokunceda uZulu.
Alo ke ngumnumzana Alec Ndlovu usomabhizimusi wakobulawayo umthungameli uphinde waxoxa njalo lomunye usomabhizimusi wedolobho lakobulawayo umnumzana Bhekimpilo Sithole.
Hey, lokhu kubuhlungu kakhulu elizweni lakithi. Bayahlala abantu bekhuluma bethi ama-sanctions. Ikathi namhlanje siyakubona instead of sanctions esikhuluma ukuthi corruption. And then ilizwe lethu leli ikakhulu emhlubulweni wethu lapho emandebeleni emathebeleleni yilo eli-rich kakhulu kugolide. Siza ubuhlungu kakhulu indawo zethu zingaphakanyiswa kungela ama-infrastructure esiwabonayo kungela ama-developments esingakhuluma ngawo khona ngapha emathebeleleni ngapha igolide likhitshwa ngabantu abaseduzane abaphezulu khona ngale yibo abancedisayo yikho belwisa phansi lapho ukuthi igolide lonke lihambe ku-fidelity bekwazi ukuthi bazadinga indlela zona zokulithatha besebenzisa abantu babo khona ngale ngaphezulu bebanika izikhundla ukuthi becatshe ngakho bekuncedisa ukuthi igolide leli lithathwe likhitshwe ngaphandle kwelizwe. Kulusizi kakhulu abantu bahawula imigwaqo ayikho infrastructure ayikho but igolide liphuma ngobuningi balo ukuthi imali yangkhona igcinwa ngapi akwaziwa. Kubuhlungu kakhulu kananzeleli ordinary person kathesi bathwele nzima abantu bathwele nzima ukuphila kwabo ukudla ukuthi bedle hand to mouth bathwala nzima kakhulu ngapha sizikala kathesi egolide eliphumayo lisaphandle kwamazwe lincediswana ngabantu abaphezulu khona ngale abangaqanjwayo abaphezulu khona ngale yibo abancedisayo ukuthi igolide lonke liphume.
Ungathini ngokuvalwa kwenotho yabanye okukhulunywa yi-Reserve Bank?
Hayi, imnikelwa nje imnikelwa leyi kuphele kuvalwa abantu nje amehlo ngokuya kwesikhathi imnikelwa leyi layo iyahamba scot free lokhu sesikubone kakhulu eZimbabwe vele ke kwasuka khona kungena uhulumende lo we-Second Republic ukuthi abantu bayabotshwa kuhlalahlale sazothiwa hhayi sebe-scot free. Lakathesi nje kungaba kuqalisa ukuthi uhulumende sengenela kungani ku-serious kucike kudojwa abantu lapha lalaphana but ngokuya kwesikhathi indaba yakhona iyabona iphelela nje emoyeni. Lokhu asila trust le-judiciary yethu ekhaya ilapha ekhaya ezimali
umnumzana Bhekimpilo Sithole ngusomabhizimusi wakobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni. Kwezokhetho zithobelene esigabeni se-Country Park lapho kuzadibana khona umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo nkosazana Thokozani Khuphe kukhetho oluzayo. Kodwa kwezinye izigaba ibandla le-CCC lithi lisaqoqa amabizo alabo abazancintisa kukhetho abakhethwe ngumphakathi kuhlelo lwaleli bandla olutsha olokungasebenzisi ama-primary elections ukukhetha labo abazancintisa kukhetho oluzayo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere uthi ngemva kokukhethwa kuzalandela uhlelo lokuhlola abakhethiweyo ukuthi bafanele na ukuba ngabakhokheli kulandele eminye imihlangano lezakhamizi lengcwethi andubana kumenyezelwe labo abazancintisa. umnumzana Mhlonipheki Ncube umgcini sihlalo webandla lesisi eMathebeleland North uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu hlelo
lokho kusayenzwa esingathi compilation yokuthi kona kuhambe njani ngoba nabanomnethweyo ngobani abangene kulezi zikhundla ngobani abangene kulezi zikhundla kuzathi ngokuhamba kwesikhathi kuzaphuma uluhlu lwabantu abanominethweyo.
Uhlelo lolu luqhubeke njengalokho ebelikukhangelele yini? Akuzange kube lengxabano kumbe lengxaki ekukhethweni kwabazancintisa?
Hayi, ingxaki yazange sibe khona. Imota yabakhethisayo bebephuzile ukuyafika kwamanye ama-centers. Kodwa abantu endithina ngikhulumisana labo kwezindawo ngezindawo bathi bafikile kuzona lezi ndawo. Abantu laba abanominethweyo bazavetwa beconfirmwe yiphathi ukuthi hayi balelungelo lokuthi bangamela ibandla lethu le-CCC. Uma sebeconfirmiwe ke ngemva kwalokho bazahamba futhi bekhetha kuhle ke sebekhethwa nge-citizens okuthiwa yi-citizens forum. Kuzabizwa njalo ama-citizens abakurejista e-CCC bebesebesenza ukuthiwa yi-consensus. Bese bekuthiwa hayi kulaba abantu abanominethweyo ngubani elimbonayo engabe fanele ukuthi emele ibandla. Then kuzakhanya ukuthi hayi nxa abantu abaningi bengani bafuna lo, abanye befuna lo, kubese kukhanya ukuthi hayi ngubani ofunwa ngabantu abaningi nguye ke ozathathwa libandla ukuthi emele esimele ku-CCC.
Lisuka lapha kuyini okulandelayo ngalolu khetho?
Emva kwalokhu ke nxa sekuphumile oyi-1 inguye ke kuzaba le mhlangano emkhulu ezabe ihanjwa isenziwa ngamawadi besethulwa ukuthi laba yibo sesibakhangelela ukuthi basimele babe ngamakandidate kukhetho oluzayo kususela kumongameli kuzikefe kukhansila. Bazabe behanjwa besethulwa ngamawadi ngama-constituents kumbe kube le provincial rallies kube lama-national rallies.
Alo ke ngumnumzana Mhlonipheki Ncube umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland North ubexoxa le Studio 7 ecingeni esenkayi. Siphinde saxoxa lomnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo waleli bandla eMathebeleland South ukuze sizwe ukuthi baluqhube njani lolu hlelo esigabeni sabo.
Inomination yamakandidate sike saba lokuphazamiseka nje nge material ukuthi yafika late, ufike late kakhulu thine silale emakhaya. Sasayi collector ekseni, sesikolekta ekseni uyakwazi mama sithandekile abanye abantu ikakhulu bahlala ezindaweni ezisemakhaya lapho kungela migwaqo. Kwasithatha isikhathi ukuthi siyofika endaweni lapho abantu abahlangane khona kuma centers ama ward yabo. Okusijabulisileyo abantu bayithanda inhlanganiso yabo. Size zaqeda ngabo 7 ntambama ukubonisa ukuthi uhlelo kade luhamba kahle. Ama councillors kakhulu sithola indawo eziningi kakhulu ukuthi bevele benomnetho umuntu ebeyedwa okungasoze kusitshaya isikhandi ukubana sixoxisane labantu ukuze sithole umuntu oyedwa. Kubo MP lakho hayi izindawo nje ezingazilenga inxa ngaphambana izindawo ezintathu lapho amakandidenti abanominate ama MPs ayi-2 kweindawo 3 okuzasibonisa ukuthi simele sihlale phansi lama stakeholders sikhulume sincengane sibonisane njengabantu bephathi eyodwa kube sokuqalisa ukubana sitholo yedwa zamela isizwe sabo. Uyawazi lapha abantu abafuna kona izikhundla omunye nomunye uzabe sebhala i-list yakhe ethi mina ngicela ngikhethwe lapha kodwa hayi abantu basebenzile. Sesilindile manje silinde ubukhokeli sekumele siyeqhubungula sibone ukuthi kona indawo zihambe njani. Njalo ubukhokeli esinabo eMathisouth okunjabulisayo kakhulu ngamalokali bona bebezikhethela abantu babo abahlala nabo ababaziyo ukuthi basebenza njani. Bebenomnetha even abantu umuntu ongazange ethole ichance okufika solongo bemazi ukuthi vele basebenza naye. konke lokhu sijabulise kakhulu ukuthi kubonisa ukuthi abantu babambene. So thina sihlaba umkhoso hodwa nje ukuthi nase siqedile konke lo bonakale ukuthi imajority inominatile simele sibambane izandla simncedise ukuze ebe nguye ozothatha isizwe se conference yakhe esichaphise uKenani ukuze sikhone ukubana siwine ama election la esiyakiwo ngeqiniso. Hayi abantu balokujabula okukhulu kakhulu, akufani lama primary ngoma primary kusale sinsizwe eseceleni singasahambisani lesinye sasidivide abantu. Kodwa bazamile abebandlela ehlulekayo bangena kumagrupu bekhuluma bezama indlela eziningi ukuxabanisa abantu bethu, abantu be-CCC. Kodwa bona bathi hayi siyakwazi esikwenzayo, la ma-leaders ethu siyawazi. Kakhulu ngibonge even i-diaspora ebekhuthaza abazali babo ukuthi bayofika endawo lapho esibabize khona. Njalo basimelela kwaze kwaba sisikhathini sokuthi bebehleli whole day belindile, ngoba liyazi imigwaqo yakhona ukuthi iyahlupha nezimoto ezibe zisishotele ukuyafika ezindaweni. Kodwa umsebenzi usebenziwe kahle mama sithandekile.
Allo ke ngumnumzana Solani nje emnyamamoyo omgcini isihlalo webandla le-CCC eMathabeleland South obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Kobulawayo isikhulumeli saleli bandla umnumzana Swithan Chirowodza uthi uhlelo lokukhetha abazancintisa solufike emaphethelweni njalo ulandule imbiko ethi kule mizamo yaleli bandla eyokuthi kuncintise abesishoneni kuphela endaweni eziningi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkosi. Umsakazo weStudio 7 namuhla wenelisa iminyaka engamachumi amabili usakaza ngolimi lwesiNdebele lesishona. iStudio 7 yaqala ngomnyaka ka-2023 isakaza ngolimi lwesiNgisi kuphela. Kodwa ngemva kwenyanga ezintathu yasiqala ukusakaza ngendimi zesintu. Sithumeleni imbono yenu ngomsebenzi wethu. Liyakukhwabitha na? Inombolo zethu zithi +1 202 465 0318. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usekhuthaze uZulu ukuthi engaphatheki ekunatheni utshwala ngesikhathi sekhefu lePhasika. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umthethwandaba we-Constitutional Court usuvume ukulalela udaba olwethulwa ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora ukuthi ukhetho lungenziwa nxa uluhlu lwe-delimitation lungalungiswanga. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sithi thina sanibonani Studio 7, sanibonani shelele zimbi indaba madoda lapha kithi, zimbi indaba madoda lapha eZimbabwe, zimbi. Hayi kuhlale nje kuhlale emkhokosini. Inkinga esinayo nje lapha ukuthi ipolitiki yakithi Studio 7 isitshintshile. Iloke yatshintshiswa izanu, namanje abantu sebengene baphelela phakathi. Abasakhulumi ngepolitiki, abantu sebekhuluma nge-tribal politics. I-tribal politics lalokhu akuhlangani ngoba vele isithiwa sakithi sithi chinyunyu babili komba ogatsho uluka isithiwa sakithi. So into ungayibamba wedwa izatshelela. Manje mina bengicabanga ukuthi abantu banikuthiwa njengoba isizwa bekhuluma lapha la ku-Studio 7, abanye bakhuluma libathukana. In politics you don't thuka, uyakhuluma ama-points akho, into ezahlale umuntu esemqondweni yakhe ehlale naye. Manje ungakhuluma uthukana, hayi akusebenzi, akusebenzi ngoba lokhana omunye lomunye okuzwileyo uthathe lahlele edustbin ngoba ngeke ugcine mhlambe ekhanda lakho mina into engizamayo lapha ukuthi asikhulumeni into vele esiyibonayo ukuthi yanga siyeke li tribal politics then namanje nje vele i tribal politics yafaka izandla manje dathi thina sesingena phakathi futhi angazi ukuthi siza kulungisa njani umhlele kumbindaba madoda lapha asazi ukuthi sizokulungisa njani siyabonga
sanibona lo studio 7 sanibona ndafethu niyaphila okulisa lapha umncedisi ndilovu ngikwele South Africa ngibulisa bonke abantu bakwamthakazi uma ngibala abantu bakwamthakazi ngibala abantu abasemathebuleni ndasemidlands ukuthi sicela lisikhozele ugawule bantu bakithi gawule uyahlupha ugawule sefuna ngezimbambi nezethu izandla abathengisi bezindini lapha yani into adengicela kuwo wonke abantu besindebeleni ayekeni amaphathi ezishiyoni yena lokhu ishintsho azolenza ipathi ezobeka ushintsho ezimbabwe MRP kuphelelela ilungelo labantu bakomthwakazi abantu basemathebeleni ndasemidlands okuyilokho okubalulekileyo ngaze nivote nizowakhumbula amazwana alikho ishona elizofaka ushintsho ebantwini bakithi alikho ibandla lasempumalanga ezofaka ushintsho ebantwini bakithi la bantu nje balanda ukuzotshontsha igolide lethu nomnotho wethu wonke womthwakazi ayikho nje into abayifunayo nokuthi behlumeze abantu besemandebeleni sibonge
salibonani 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 ma-studio 7 salibonani ma-studio 7 salibonani ma-studio 7 mine gama lami engumuntu kona nkomo undabuka ngaselubani ye hhayi kuqinisekile okube kukhulunywa ngulwana ubhodi athi yena hhayi donki engadisute kakhulu uma uthi uyayithinta iyeqa ingene iganga yayikho sethu ukhuluma iqiniso kanye sibilita iliqiniso elipheleleyo sibili elizwayo sibili ubeke wazwakala umfana siyakubongela sibili lokho sibili lami kanye ehlikikho ngoba into eyenzakalayo khayelani libone ngamva kokusebenza okukhulu okungaka badala lakusebenzayo ngesikhathi sempi lilala lilile izulu lisina lilimanzima lisenzani vigela lapha lala la ithembi zano nasi zano ke yakhona le kathi sichaya qeda umnotho wonke mase bethuthile impahla zabo sebehambise emazweni sebeshahlala ngaphesheya komhlaba base bethatha into zonke sebezifaka egcekeni sebezichaya manje kathi sokulandelayo sebebophanisa ikhiphusi labantu besindebeleni besenzela ukuthi vele kungafikwa abaleshona lazana lendebeli liyababona abantu bezano ukuthi bale umuve njani ukuthi usathane udlalela njani kibo
and esinye into esicela kakhulu ebantwini bakithi ustudio sel abantu bakithi izinduna osobhoko abantu besindebeleni komthwakazi abayeke ukwethusela abantu bebajethi bevotelezana ngoba bona baholisa izimoto nalokho abakutholayo benikeza igovernment yabo leyelisela ngiyekuze kusinikeze lutho thina abayeke ukuthi bephushe abantu bakithi bevotelozane amaphathi esisiyoneni le laba abantu nje abasithandi ba-pretend angazi ukuthi abantu bakithi ababone ngani ukuthi ezimbabwe ziyahlukuluza nje azihlalanga kahle ngenxa yamashona la abhede kodwa manje bafake embusweni bawenza abantu abanye babhizi ngabosisi babhizi ngabozanu alikho nje ibandla elesishoneni ezofaka ushintsho ngaphandle kwe-MRP elomqondo othi kunqunywe izwe esendaweni
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Izisombululo ezivela eAfrika ziyagcila ekuletheni inguquko kungxaki ezitshiyeneyo ze-21st century. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken, ngesikhathi esethekelela kwele Ethiopia kusikhatshana esisanda kwedlula. Obunye ubufakazi bokuqakatheka kobukhokheli base-Afrika yisivumelwano esalotshelwana phansi ngolwezi, Second Cessation of Hostilities Agreement, esokuqeda ukulwisana kwele-Ethiopia ngasenyakatho kwelizwe. Lokho kuyimpumelelo enkulu njalo kulinyathelo eliyaphambili elisindisa abantu futhi litshintshe izimpilo. Imibhobho ithuli njengoba ukulwa sokumile, ukwephulwa kwamalungelo abantu kwehlile. Usizo lokuhlenga abantu luyageleza solufinyelela phose bonke abaludingayo. Inhlelo zokuphila kwabantu ziyabuyiselwa eTigray. iTPLF isibeke phansi izikhali. Amabutho aseEritrea lamanye amabutho angasiwo kahulumende asebuyelile. Ukuxoxisana ngokuzinikela kwabaxazululi benhlanganiso ye-African Union abavela eKenya laseSouth Africa besekelwa yiMelika bekubalulekile kakhulu ekutholeni lesi sivumelwano. I-AU izaqapha ibone ukuthi isivumelwano lesi siyalandelwa. Siyazamukela izithembiso ezenziwe ngabaphatheke kulolu daba ezokuvuma ubudlova obube khona kanye lempumela yazo ebuhlungu. Kutsho uBlinken, ukuvuma ukuthi kwaba lobudlova obenziwa yizo zonke inhlangothi kulinyathelo elibalulekileyo lokuthola ukuthula okugxilileyo. Sikhuthaza abantu base-Ethiopia ukuthi balandele izibopho zabo, basebenze bebambene njalo babuyisane, kodwa kube lokujeziswa kwalabo abadala amacala. Ukulungisa izikhalazo eziletha ingxabano lokwehlukana ngemihlobo yiyo yodwa indlela yokuqeda umjikelezo wodlame lwezombangazwe lolwemihlobo enyakatho, e-Oromia, lakwezinye indawo. Njengoba sibambe iqhaza kuleyo mizamo, iMelika inikeza kokubili usekelo lobungcitshi lolwezimali. Noma kunjalo, ngenxa yokuthi ukwakha ukuthula okunaphakade kuphazanyiswa yibunzima kwezenotho ele-Ethiopia elibhekane labo, iMelika izaqhubeka isebenzisana le-Ethiopia kwezomvikela, kwezokutholisa uzulu ukudla okwaneleyo lokunye. Kutsho uBlinken, sizaqhubeka ngokusebenzisana kwezempilakahle kazulu. Sakhele phezu kweminyaka eminengi yokubambisana kwethu ekulwisaneni le-HIV AIDS, futhi siqhubeke silwisane lobhubhane lwe-COVID-19 njalo siqinisekise ukuthi sonke sikulungele ukubhekana lobhubhane oluzayo. Sizaqhubeka ngokusekela ukuthuthukiswa komnotho wase-Ethiopia. Sitshala izigidi lezigidi kwezempilakahle, ukukhula komnotho, imfundo, intando yeningi kanye lekuvikeleni indlala minyaka yonke. Futhi sizaqhubeka sisekela abantu bokuza, iziphepheli kanye lalabo abephulelwa amalungelo. Kukho konke esikwenzayo, kutsho uBlinken, injongo yethu ngeyokwakha ubudlelwano obuqinileyo phakathi kweMelika le-Ethiopia obuqinisekisa ukuthi singakwazi ukugcwalisa izifiso zabantu bakithi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu uthi amazwe omhlaba jikelele kumele abambe iqhaza avimbe izigilamkhuba ezihuquluza umnotho welizwe kulandela ukwethulwa kwehlandla lesithathu lomfanekiso womsakazo we-Al Jazeera izolo oveze ukwebiwa kwegolide leZimbabwe. Zithobelene esigabeni se-Country Park lapho kubikwa khona kuzadibana khona umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lonkosazana Thokozani Khuphe kukhetho oluzayo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela. Igama lami nguChris Gande, ngisitha sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni, kodwa zikhona kusihlwa ngo 7:30 malanga wonke.